sokuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24/2020 ngikhathele Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale beleCOVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane nendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Abakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagesi ahamba 2 weeks kwesikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza lanani. Njalo mina sesibuya ku-coronavirus kule coast.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zisiphilile kuthelelwa i-COVID-19. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232.
There are some lessons that we must draw from this.
Kusokuba abantu bayathelelana iCOVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiwe yodwa into okumele yenze. Sihlolele umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalolu mkhuhlane.
Land where there's COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini emaphandleni, bona abayekithisa iziqondiso zenhlanganiso ye World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalumkhuhlane kumele ahlolwe. Kumele abantu bahlolwe sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolumkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to heads together.
Lokhu kusekelwe uDokotela Garishaba yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uZulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu leli lakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe
athoba mune munye la nekhulwini
ukuvikela umemetheka kwegciwane leli. Unkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alimali yokuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha eTsholotsho laselubanele ade sisebenzela khona, into abasebeyizwile, kodwa uhlupho lukhona ukuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanitizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitize njalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi na ukuhamba njengase-Tsholotsho Business Center laphana, amashopping awangenayo anzayingone kusanitizwa ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezi nkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landani. Njalo nasesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi kuva kuko abalakho nxa besiza ezindaweni ezinjengabodoaakulazulu. Inkinga esikhona yokuthi kathe simhlabethini sokomi, uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi ku-35 meters, so kumele uphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi. Then kusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters akukhiphe malini. Ukhansila ka-ward 26 elifane laphana wayesele sithi khona iward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha bahambela amanzi okugezi, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingachawulani kakhulu ligeza izandla lanilani, hhayi khonkhana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle kutshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away. Uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya alichiphanga.
Etsholotsho njalo elubhane izinto zime njani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka libe khona ukuthi kulesi sikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani. So konkana kuba lohlupho futhi ukuthi khona right nasithi izikolo sezivuliwe zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna na izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana elibafundisayo from umkhuhlane onjengalowo i-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesi sikolo etsholotsho lapha sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo i-PE lama-sanitizer, but for a specific number encane nje umuntu layehle bona ukuthi ah lapha kunohlupho la ngcono mphathise lami ngale ndlela le ama-sanitizer la.
Unkosi Khona Dibithi ngomsakazo we-Community Podium TV limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Loba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko, u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angama500 US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhalelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile, i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe, kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine. Izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengayi emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe se-White House ngomvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu we-rally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni leLagos ngoMvulo lapho abavimbe igceke lendizamtshina. Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqhubathekise inhlelo ezithuthukisa inhlalakahle yabantu ezifana lezempilakahle, ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizimusi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residence Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibudget yalonyaka ibi 63.6 billion Zimbabwean dollars, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke 11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iyeprimary lesecondary lona olwathola i 48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i 6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kunhlelo zamanzi lezempilakahle.
Besikhangela ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamu la isithupha akhangela uBulawayo kaseneli. So sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ikuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana okwathiwa ama-cushioning allowance, akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders nale ma-cushioning allowance kwakuqale kwathiwa sizayiphiwa i-180 zim dollars. Imali leyo khathesi ngeqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi. Sibona abayanga baya ezikolo ezikahulumende ezingala zinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ipakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe lanxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu kuseneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo kawugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory lawo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa la enguminista kaMgabe bebulala besenze njalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2023.
Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Unjuna Nhlanhla yamangwendiweni ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yindazinto nguhulumende emthethondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. Undiweni owelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhilithane uthi kuyamangalisa okwenziwa inhlanganiso yeMathebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugurawundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugurawundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Ukhangela ubukhosi jikilili jikilili. Ungafika efelabhusi kumbe kimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba le nkinga ezikolweni inkosi kumele bekhona, inkinga eclinic inkosi kumele bekhona, izilimo zithutshanga inkosi kumele bekhona, kube lomkhuhlane inkosi bekhona, imtshado inkosi kumele bekhona, amangcwabeni emfeni inkosi kumele ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba, ake liqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu kalokhu. Nxa ngakwenzi lokhu hayi babadube ngaba ngcono ngigqatshe ijazi yami ngibuyele lapho eNgilandi ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibuzwe sibithi kule ntshungutshu yokuthi wathi ngimele abantu ngibe induna yabantu kuyini?
Baba Dube ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa mntu omdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okuningi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha, indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngilelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnangako ulungisa kuhle yini langodaba lokhu kwe-round lolu osokuthiwa sokumele kugejwe abantu amangcwaba alabo bantu ababulawayo?
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni ilizwe lezama ukuthi ungenza icala wala eqaqeni iZimbabwe yonke yaba phansi ngaphansi ngale wayikhetha leyo impi. Kanti uhule ukhethwe yithi isithunywa sethu, kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu, khatshana.
Kumele kwenziweni pho ndiweni?
I-transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi, into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe. Ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu omntana. Ngakutshela ngingachaya amathambo uthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le into asifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU liyana. Kuke asifuni ukubona into leyo noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Lo ke bekungunduna Nhlahla Yamangwe Ndiweni yomango wendaba zinduna limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana e-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusibanga sesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli COVID-19 lingemuva nje kane kweHarare eyiyo ekhokhelayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wehabha
kuBulawayo sithola ukuthi esikhathini
sikhula esisize bakithi sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu esizasodote encane lapho abathwali izibo omadimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwali izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo lapha izibu omadimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola plan ukuthi beyenze njani. Sebethola abantu bechila khona kuthi umadimu ukunuka endlini ngokuswela amanzi asawathi benze njani. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi nesisampofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota ama izimota lesi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi si ncedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela so kuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level. So endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcine nini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahla izibi mahlayana lathi fuel yethu njengekhansini kwesinye isikhathi yabe ingafikanga kwesinye isikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptanga.
Leli dolobho lithi njalo umthwalo okumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi njengokuthwa kwezibi. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tina Murimi Rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.